Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 3 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli weCitizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Ibutho lakwele Russia libomba ngamandla amadolobho akwele Ukraine lapho elibhidlize khona izakhiwo ezinjengezikolo, izindlu lezinye okucatshe khona abantu. Zonke lezindaba lezinye ngizo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basola kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni, bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuba bamangalele abadala lolu dlakela emapholiseni. Lokhu kwenzakala ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli womkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Athenda Ibidi izolo ebusuku. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu udaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lintatheli izindaba eHarare namhlanje, umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthi kuyabadanisa njengekomishini ukwanda kwezehlakalo zodlakela elizweni.
To malpractices which are criminalized in terms of the Electoral Act. Now because they are criminalized, the Zimbabwe Electoral Commission has absolutely no powers at all to deal with allegations of criminal activity. That is not part of our mandate as a purely administrative EMB.
Kunje kulabantu abakade behlume ngombhobho lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla leCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Athenda Ibidi phakathi kobusuku namhla bagamula owesilisa olinda endlini kaBidi eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyezelwe iStudio 7 iveza umlindi lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa besike balizana laye besithi bafuna uBidi yena obengekho endlini. Obekhona nguninda lamanye amalunga omdeni abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalumlindi. Ofundela ubugqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zelas Gumbo utshele iStudio 7 esekliniki lomlindi lo ukuthi ulimele kakubi. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBidi umnumzana Mboneni Ncube eKwekwe ngensonto. Ngabanakekelwa ukuba ngabasekeli bezanupf, abanye babo babotshwa bakhululwa, kodwa abezanupf baya kulandula lokhu. Lokhu kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela uZulu besithi iZEC kumele iphiwe amandla ngabephalamende ukuba ibophi labo abenza udlakela kwezombusazwe. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF uthi izehlakelo zodlakela elizweni sezisethusa abantu ukuze behluleke ukukhetha uhulumende abamfunayo.
Siyadana ngalokho okwenzakalayo kathesi elizweni. Sabona i-violence eyaqalisayo iqalela eKwekwe le-Epwethi njalo leChitungwiza.
Oncintisa ukuba ngummeli wenkulumane edayile ephalamende umnumzana ucacaphulu uthi engakhangelanga ukuba ukhetho lwama-by-elections lungaba lodlakela.
Kulusizi kakhulu ukubana ngesikhathi sokukhankasela amavoti kule violence enjalo eyenzakalayo. Lokhu kwenza ukuthi uhlelo oluqhutshwa yiZEC olokurana ama-elections lungcole lukhangelelwe njengohlelo olungaqhutshwa kuhle ngoba ama guidelines ama elections kavumi ukuthi kube lodlakela olunjalo le violence enjalo
kodwa umela ibandla le PDP umnumzana Ngqobisida Masuku uthi udlakela lungabe lubangelwa ngabasekeli bamanye amabandla akisaba kunqotshwa
ukuthi abantu besisi kuthola abachaye ngabantu bezano into embi ikakhulu ona leyo ngoba abantu bathi bona ubaba umnankagwa wesaba uchamisa ikuwa thumela abantu ukuthi bayechaya abantu bakachamisa ukukhuluma kwabanye khona kodwa ngithi nxa kuyokwenzakalayo ngakulunganga
kodwa umnumzana Mabutho Moyo owezanu PF lona elethesa umlando odlakela uthi kungamanga lokhu
jwayela abantu be-3PC besesey-MDC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarala ababhlokhu ebhlokhu alibandela ukusayo asilaso isikhathi senesi wathi esisikhathi sama-campaigns so bengafuni ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobhilayize bazehlulekela bodwa bengafaki izanu PF phakathi
izekhi ithi sokulabantu abambalwa abavela kwamanye amazwe abaveze isifiso sokukhangela ukhetho luqhutshwa abanye babo asebefikile elizweni okwamanje kuyaxokozela ezimbabwe ngesikhathi abancinisa kulolu khetho bekhankasela ukuthola usekelo lwamavoti befuna ukuthatha izikhundla ezisele zingaselabantu kumakhansili lasezigabeni ezijeneyo kudayela ephalamende ngemva kokuxotshiswa kulezo zikhundla ngamabandla abalisa le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Muonzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa kuyonale inyanga lumiswe. Igqweta njalo engumcebisi kaMuonzora, umnumzana Dapera Sengweni wethule amaphepha emthethwandaba esithi iKhomishini yezokhetho eZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho ngesikhathi esafakwa isisekelo sombuso welizwe. Ngalokho ukhetho lolu luzakuba lucitha isikhathi njengoba ukhetho lwelizwe jikelele soluseduzane. USengweni wake wamiswa ukuba ligqwetha ngoba wayesetheswa icala lokutshontsha inkomo. UMuonzora yena wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi abahambise lolu daba emthethwandaba bane njalo bazenzele bengathunywanga libandla lakhe. Amasela alichumi lanye abotshwa ngemva kokudutshulwa ngamapholisa kwabanye bawo eRosettenville eJohannesburg amiswe emthethwandaba lamhlanje lapho okuvezwe ngokusemthethweni ukuthi ngempela abanye babo yizizalwane zeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapholisa ahlomileyo abegcwele phandle laphakathi emthethwandaba eJohannesburg Magistrate Court ngesikhathi abethweswa amacala laba bemiswa phambi komthethwandaba. Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuthi phakathi kwabalitshumi lanye laba sekusaziwa ukuthi abathathu babo izalwane zeZimbabwe. Phakathi kwabo sekuvele njalo ubufakazi bokuthi bakhona abangalamvume eqondileyo yokuba kwele South Africa. Ababotshwe laba bethweswa amacala ayisiyagalombili okubulala, amanye ukuzama kubulala, ukuthwala izikhali ezingekho emthethweni nokuhlela kuntshontsha imali emodeni ethwala imali. Isikhulumeli seviyo labatshutshisi unkosikazi Phindi Mjonondwane utshela bezindaba ukuthi amapholisa alokhu esaqhubeka ngokuqinisekisa amakheli ababotshiweyo qede lapho bazanikezwa ithuba lokucela ukuhlawula ibail ukuze icala lithethwe bephandle.
Accused number 6, he was on parole at the time he was arrested for.
Omunye wezizalwane zaseZimbabwe lezi ubevele etika ephandle ngemva kokuphiwa uxolo.
Is also a Zimbabwean national though his address was verified.
Ukuvela ngokusemthethweni ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe kuleliqula sekudanise abaningi kakhulu abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi lokhu kuzaqinisekisa inkulumo yalabo abathi abakwamanye amazwe abaxotshwe kwele South Africa.
Noma ade bengabefuna ukusikhipha ngendlela abasikhipha kona, kodwa uma besiyabona sitholakala sihamba sicocococo lapha ezenzweni zobugebengu, definitely ufakazi bala bothi siyaganga ele noma bekhona abama South Africa nabaganga but ekugcineni igama liyo vele ta maZimbabwe yiwo aza ezofundisa ama South Africa uganga ene zokuphika kanjani lokho ngoba each and every corner sikhona thina latter cases siqoqeni singamaZimbabwe sesingakhala simhlambi South Africa iyasicwasa kodwa hayi okunye izenzo zethu impela ezingalunganga lapha South Africa
le into ecuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nelson Dlovo.
Actually, ikusuka kujustify ukwenziwa umhulumende wakuleli in terms of imithetho le migoqo ayifakayo to reduce immigration of foreigners coming to South Africa.
Ababotshwe laba bebengxenye yamasela angamachumi amabili lanhlanu 25 adubulana namapholisa kumaviki ambalwa edluleyo ngesikhathi behlela kuyantshontsha imali emodeni ethwala imali. Ngesikhathi sokudukulana lokhu kwafa amasela esishiyagalombili abanye babaleka. Amapholisa kawukavezi ukuthi kwabafileyo laba bangangi abeZimbabwe. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Kumalo.
Ibutho lakwele Russia libhombe ngamandla amadolobho akwele Ukraine kwabhidlika izakhiwo ezigoqela izikolo, izindlu lezinye indawo okulabantu abachathe khona. I-Associated Press ibika ukuba sokulabantu abafika isigidi esisodwa asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni angomakhelwane. Ele Russia libika ukuba selilahlekelwe ngamasotsha edlula amakhulu amahlanu 500 kwathi edlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 alimala. Kodwa ele Ukraine lithi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebebulewe kulelo lizwe njalo selilahlekelwe ngamasotsha labantu makhaza abazinikele kubutho befisa ukuvikela ilizwe le Ukraine. Kusenzakala konke lokhu abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe sebephume ngobunengi babo baya kwele Hungary, Poland, Romania lamanye amazwe angomakhelwane. Abanye bebefunda duzane ledolobho leCherson elingela kuqala ukuhluthunwa libutho lakwele Russia izolo lasesabelweni seOdessa lapho ele Russia eselisiyahlasela khona ngemibhobho emikhulu enjengaleyo esetshenziswa esigodlweni eKiev lamanye. Umanyano United Nations uthi kumele ele Russia liphume liphelele kulelo lizwe. Umanyano lo uvotile izolo wapasisa isinqumo sokusola ele Russia ngokuhlasela ele Ukraine. Ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kulolu daba. Ele Zimbabwe lithi alihambelani lendaba zokujeziswa kwamanye amazwe kusetshenziswa izijeziso zenotho. Umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF uthi bekuvele kukhangelelwe ukuba ele Zimbabwe kalisoze livotele ucothoza ukwenziwa ngele Russia kwele Ukraine.
Zimbabwe kayibonga ulungisi ayibonga ulandela nje ithathwe ludumo iphonga uyendoza ama agenda zabanye abantu amanye amazwe. IZimbabwe ikhangelile udaba lolu yalucubungula yalubona kufanele ukuthi bethathe lezo zinqumo sokungavoti ukuthi bengangeneli kulokuzenile eRussia. Ngokunjalo phela kulezi zathu khona abantu bengabe bekhangele kuphela bengaboni ukuthi kwenzakalani phakathi komumo weRussia leUkraine. But asibuyeleni kuhistory sithole ukuthi bona bana abantu bona bani Ukraine neleyana yayiyingxenye ye Soviet Union ukuthi kwayenzakalani bona bana abantu ungakhangela futhi lokunakubana phakathi ku Ukraine kulabantu be Russia ama Ruski akona phakathi kona ngale phakathi kwe Ukraine. I Ukraine le Russia into yodwa. I Ukraine mina mbona ngani ngeza ngekhaya lezani indaba leza okumele behlale phansi i Ukraine le Russia ilungise ibelungise indaba zabo. Yikho kuqakathekileyo khonoko ekuvoteleni ukuthi iZimbabwe kayivotanga. IZimbabwe ayivotanga and ukungavoti kweZimbabwe kuqondile ngoba ikhangelile yakubona kufanele ukuthi ingavoti iZimbabwe ngoba udaba lo Ukraine ludinga sivuleke kakhulu sibe sikhangele sibuyele kwihistory sibe kwazi ukuthi kanti ngobani abadiliza iSoviet Union.
Umnumzana Believe Gaule, lilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe.
Imigodi eminingi eyechrome ilama Russians. IZimbabwe vele ivame ukuthi nxa kuqondane lezinto ezihambelana leAmerica, nxa beopoza vele bahle baphambane leAmerica. Bayachasisa bona kwi-statement yabo yanamhlanje ukuthi izolo ayikabavotanga ba-abstina ngoba bona babona ngathi ukukhuluma into eqakathekileyo. Sebesithi bona nxa vele into ikhuluma ngama-sanctions, bona vele abasikelani lezinto zama-sanctions ngoba ama-sanctions yasebenzi, yikho bengavotanga. Mina ngathi mina vele siyazi ukuthi ubungani babo le Russia le Belarus ungazibona amazwe akhona angavotanga, uCuba amazwe lana angathi vele athiwa khona ngama-paria state, paria state ngesikhiwa, yikuyatshengisela nje ukuthi umumo wezinto eZimbabwe wawumanga kuhle. Kasikabi lolwazi lokuthi into ze-international relations hamsa kanjani. Sikhangelele khonokho nje ukuthi ngoba iRussia iyasinceda ngezimali ngokuyimadlana nje okwemigodi, imigodi yakhona ngeyethu. Kunjalo nje ubungani babona le Belarus akuqondakali ukuthi sizuzani khona le. Yikho ngibona ngathi mina besala ukuvota.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane emalungiselelweni okhetho lwama by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Biden usengeze ngomnyaka izijezo zenoto ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU PF esithi akula nguphuko esiyenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe selokhu wangena esikhundleni. Embikweni asanda kuwethula, uBiden uthi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu njalo engavumeli abantu ukuba bezisantando kwezombusazwe. UBiden uthi okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe kulakho ukwenza kube lokuxokozela ezansi yezwekazi le-Afrika kwezinye indawo. Ngakho-ke uthi kaboni izizathu zokwesula izijeziso lezi ezafakelwa iziphathamandla zebandeleli ngomnyaka ka-2003. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zebandla leZANU PF. Uhulumende kaMnangagwa uthi kumele zesule izijeziso zenotho lezi ngoba sezibhinize umnotho welizwe. Kodwa elemelika lithi ngamanga aluhlaza tshokola ngoba balutshwani kakhulu abantu eZimbabwe abafakelwa izijeziso zenotho lezi.
Amazwi omkhokheli wecelele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awukuthi ufuna ukusebenzelana lamanye amazwe aphikisayo abalisa eleCitizens Coalition for Change asedale inkulumo. Abanye abakubandla le-CCC bathi njengoba uKhuphe kunguye owayebangele ukuthi leli bandla liguqule ibizo lathathelwa amahhofisi lemali akumelanga avunyelwe ukuthi asebenzelane lalo. Kodwa abanye ngabathi okwayizolo ngamazolo akubanjiswane kusetshenzwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomcebisi kaNkosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uchazile ukuthi abantwana beZimbabwe bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayasebenza ndawonye ukuze akhiphe ibandla leZANU PF. Kasifikanga kuzinga lokuthi ukhulunywe ngokuthi ibandla leMDCT selivalwa selisiba abantu sebengena ku-CCC, hayi kasifikanga kuleyo ndima. Kodwa into ayichazile ukuthi hayi singemva kokuxoxisana labantu beZimbabwe labalunga ebandla leMDCT into nje iphumileyo kabanzi ukuthi abantu bafisa ukuthi ngabe amabandla aphikisayo ayabambana usunduzwe uhulumende weZANU-PF.
Siye kuwe mnumzana Edwin Ndlovu, sike sabona ebulenjini lapha kokuxhumana abantu bayakhalakhala bathi hayi uMakhuphe thina sisamfuni ngoba waxotshisa amalunga edalela ephalamende lamakhansilazi. Lithini lina ngalo?
Ye, thina okumele kunanzeleleke ukuthi njengebandla le-Citizens Coalition for Change sikhuluma ngama-citizens, sikhuluma ngezakhamizi, sikhuluma ngomntwana wonke weZimbabwe. Yikho-ke umongameli wethu u-African Nelson Chamisa ukubekile sobala ukuthi wonke umuntu oyi-citizen ulelungelo lokuthi abuye kubandla lethu. Kho-ke kasilamgoqo esingavala sithi lo siyamfuna lo asimfuni. Amina ngigagwanxaya ngavuka ecawa ngekuhle ukuthi ngihlulekile sengifuna ukubuya ngizokhokhelwa ke ngujaha uChamisa ku-Citizens Coalition for Change. Uvumalekile la yangabuya azojoyina ibandla. Asilamgoqo ukuthi singanqabela abantu abafuna ukuthi bajoyine ibandla kumbe njalo abafuna ukuthi basebenzisane lebandla. Libandla labantu Citizens Coalition qakathekileyo kupolitics ngamavoti ngamanumbers.
Mnumzana Ntando Ndlovu, wena ungathini ngalabo abantu abathi njengoba ibandla lenu yilo elaxoxa sisa abantu edalela eParliamente akasafuni ukusebenzelana nani, lithini linalo?
Okwakuqala ipolitics ayisiyo umdlalo esingathi ngowama feelings kumbe imizwa yabantu. Into nje eqakathekileyo ngama numbers politics, ngathi zinani labantu. Ngoba uma singavula indaba zaba feelings lathi njengebandla le MDC ukuthi kukhona esakunelwayo kodwa sethe khona mayuyu kungosemuva lokuyana kasikhangeleni okuphambili. Lizakhumbula labalaleli ukuthi vele uDr. Khuphi laye uye warecallwa ngo-2018. Liyakwazi ukuthi uDr. Khuphi uye wathaywa wafuna ukuthiselwa endlini kodwa konke lokuyana kasikudingi vele angisivule futhi ingxoxo yangikhona. Okusokubalulekile kathesi ukuthi siyaphambili, siyaphambili njani njengamabandla aphikisayo. Umama uDr. Khuphi umongameli wethu uchazile laye futhi ukuthi yena uyaxolisa ebantwini beZimbabwe abawonelayo njalo uchazile ukuthi ukhokheli be-MDCT uyazisola ngento ezenzakalayo ku-MDCT ngeminyaka leyi ngo-22 siku-opposition political party. So ke thina sithi khona asigqibeleni into zakudala asikhangele okulandelayo okuzayo njengoba bechasisa oNdlovu lapho ukuthi hayi okuphambili ukuthi i-Citizens Coalition, Citizens Coalition libandla elitsha. Xa libandla eli libandla esigalela institutional memory galela kukhumbula okwakudala. Angithi so nxa kulibandla elitsha galela history, galela history totally, into enje iqalisayo from a fresh page. So sithi khona lethi okwenzakala kudala kudlule sikhangele okubuyayo kusiya phambili ngoba eqinisweni singaqalisa ukuthi sithi ubani wayenzani, ubani wayenzani, yeke sisale silibandla elingakwanisa ukuthi likhiphe iZANU-PF embusweni.
Ye mnumzana Edwin Ndlovu unkosazana Thokozani Khuphi wathola angu-45,000. Bakhona abanye ababuzayo besithi inombolo zakhona azitshengisi ukubana vele uyadingakala unkosazana Khuphi ukuthi aphathise ibandla ukuthi linqobe. Uthini wena ngakho?
Amanumber kungaba yi-5, kungaba yi-10, kungaba yi-20, kungaba yi-30, amanumber ngamanumber. I-politics, i-election ifuna ama-numbers. I-45,000 mbonani yinumber elamavoti sibili esingathi thina alomsoco, amavoti angancedisa ukuthi umongameli ahambe e-State House, umongameli uChamisa ngo-2023. So amanumber hayi aqondile a-right kakhulu i-45,000, aso manumber esingathi ke mancane. Njalo okunye okuqakathekileyo yi-perception ebantwini ukuthi abantu senelisa ukuthi sisebenze ndawonye, abantu sesibambene, abantu sihlangene sindawonye. Yikho kuyabo kuqakathekile ebantwini. Njengoba etshile uNtando, kuningi-ke okungemuva-ke, kuningi-ke ama-memories abuhlungu-ke okwenzakalayo-ke abantu berekhola lokhu lalokhuyana. Kodwa-ke thina silibandla elitsha i-Citizens Coalition for Change, umongameli wethu u-Advocate Nelson Chamisa-ke ukhuluma uthumayela nsuku zonke ukuthi-ke ibandla lama-citizens loba yiphi i-citizen-ke ilelungelo ilemvumo eyamukeleka kubandla-ke lama-citizens. Yikho-ke hhayi asilandaba kangako ukuthi ubani wathola amavoti athile, ubani wathola amavoti athile, kodwa-ke ukuhlangana kwama-citizen entweni yabo kuyinto enhle kakhulu.
Umnumzana umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa endawonye lomcebisi kankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Dlovu. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi bazabopha ijambo ukuze beqale njalo ukunqoba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu utshele intathezindaba ukuba bahlale phansi njengeqembu batshelana iqiniso elisegcekeni elokuthi iqembu kaliqhubi kuhle njalo ngemva kwalokho bavumelane ukuba kumele bakhuphule izinga.
Ya ngemva kokudlala leplayer esithi iviki epheleleni ngisonto singadlanga kuhle sidlala kumakhelwane sihlangene ngolesililo labafana leyo bathi hilo group sakhangela sakhuluma sazibuza imibuzo engapheliyo sathi nasi into yabantu iqedwa yithi senzeni. Hayi abafana bakhuluma sasazikhulula sonke savumelana ukuthi hayi madoda ijambo lebotho ithimu le inkulu abantu abasekeli bayo baningi kakhulu and abasekeli bakatheza bathabanga.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyangele Bulawayo City ngensonto edlileyo. Ukapteni njalo ngunozinti weqembu le-Highlanders u-Ariel Spanda yena ulabhele kakhulu ecela ukuba abalandeli beqembu bayale belokhu bexhase iqembu loba lidliwa.
Sonke siyingxenye yemuli ye-Highlanders. Ngicabanga ukuthi siyadingana. Umlando kawusuke wethu sodwa njengabadlali, kodwa labalandeli beqembu siyabazwela njalo labo kumele basizwele ngoba sisonke njalo siyaludinga usekelo lwabo. Sisiya eMtare kumele babuye ngobuningi ngoba kumele bebambisane lathi njalo likhumbule eyethu inhlanganiso enkulu. Yikho kumele sisekelane lapho kukuhle nalapho kukubi.
Iqembu le-Highlanders ngesonto lizavakatshela edolobheni laseMtare ukuyadlala leqembu le-10X njalo lingena kulomdlalo lihlezi phezulu kwemiklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Imidlalo yeviki lesithupha yona yaqala ngomgqibelo njalo kulomdlalo ogobhozisa amathe edolobheni lakoBulawayo oza kuba senkundleni eBaba Fields phakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye lele Dynamos. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs Nilton Teroso utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele umdlalo omkhulu ngesonto.
Yes. Big game in terms of the names, definitely.
Yebo, umdlalo omkhulu nxa sikhangela amabizo, kodwa nxa sikhuluma amalungiselelo siqhubekela phambili silungiselela ngendlela efanayo. Loba nje kukhona ukuthile okumele sikulungisise njengoba singatholanga impumela enhle emdlalweni wethu oweviki eledluleyo.
Iqembu le-Chiefs libe ngutshikelo bhanqa 0-0 lele-10X ngomgqibelo odluleyo. Eminye imidlalo ekhona ngeviki yesithupha yomncintiswano weCastle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu le-Rentals lizadibana leLebulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Yada lizancikelana leLemanyika Diamonds ngase-Baobab ukuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala leHarare City ngase-Mandava. Ngesonto iqembu le-Cape United lizemukela ile-Wawa ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Crimson Bullets lizadibana leBlack Rhinos ngase-Baobab. Iqembu le-Triangle United lizatshana leLengezi Platinum Stars ngaseGibo ukuthi ele-Chicken Inn lizemukela ele-ZBC Kariba ngaseLuveve. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abe-Commission ebona ngezokhetho, abe-Zimbabwe Electoral Commission, basola izehlakalo zodlakela elizweni ngemva kokuhlaselwa komuzi womsekeli kamongameli we-CCC uMnumzana Tendai Biti izolo ebusuku. Icele le-MDCT elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora selikhweze emthethwandaba isicelo sokuba ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe kwenziwa kuyona le inyanga lumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.